Savele satshelwa kudala even ligqwetha lakhe elisejele khona manje lakhuluma igqwetha lakhe ukuthi lo muntu kumele limqaphelisise limnanzelele ngoba angadliwa ukhetho kungenzeka ukuthi ayalu ukuphuma esikhundleni esihlalweni and then sakubona even sokuyiwa towards ukhetho lapho ayesebona khona lokhu abathi ngama-polls ecacisa ukuthi ungathi ukhanya edliwa ngomnumzane uBiden ngemajini enkulu kakhulu. Waseqala-ke uTrump ukutshela abantu bakhe ukuthi hhayi vele the only way ngingadliwa ngakhona yikuthi babe berigile ama-elections. Waqala indaba yakhe ukuthi ama-mail in votes. Yena ekwazi kahle kahle ukuthi kule gciwane le-COVID abantu abaningi ba-encourage ukuthi bavote early, bavote nge-mail. Yena wahle waqala ukutshela abantu ukuthi kuzoba le rigging, i-rigging yakhona nale yiyo ezoyenza ukuthi ngidliwe, otherwise mina vele ngiyawina. Eqamba amanga ngoba nanku lingakhangela even i-popular vote udliwe uDonald Trump nge-more than 5 million.
Ngokubona kwakho kungabe kukhona yini ubufakazi obuthiwa bukhona lobo basebenziswayo ukuqilibezela umongameli Trump kukhetho? Kungaba kulo kukhona yini okubambekayo?
Abukho nje ubufakazi obubambekayo obungalethwa nguTrump enkundleni yenkantolo obungatshengisa ukuthi kwaba lokuqibelezela okwaba khona. Ama-journalist asedingisisile adingisisa kuma-state wona la uTrump athi kube lokuqibelezela khona abafana ama-state afana le-Pennsylvania, i-Michigan, i-Georgia, i-Arizona bonke nje and abanye bakhona engingathi yibo abakhulu bakhona endabeni zokhetho lelo lokubalwa kwakhona. Abanye bakhona ngama-Republican abaphuma kweyakhe iparty bonke akekho ngisho ngoyi-one othe kuke waba lokuqibelezela abakubonileyo. So uTrump abukho ubufakazi labo and siyabona even amagqwetha amaningi ade zama ukusebenzisana laye kuyo le challenge yakhe eyama-cases ona lawo lawo aseqalile ukumchiya ngoba yebona ukuthi udaba lola kula lapho luyakhona nje ngamandlwane nje ngu-Trump nje ongafuni ukuvuma iqiniso lokuthi udliwe lukhetho and udlalisa isikhathi sabantu. So siyabona thina nje uTrump ukuthi khona manje usesebenzisa udaba lona lelo ukuthi abe lokhu ekhokhelwa izimali ngabantu ubhizi lapha ngaphandle wenza i-fundraising utshela abantu ukuthi sinida imali yokuthi silwisane le court le udaba lolu olokulwisana lokudliwa kwethu ngoba sawina. Esitsho nje qamba amanga ekwazi ukuthi ngenye indlela yokuthi atshontshe izimali zabantu wathatha izimali zabantu esebenzisa amanga.